Okubuhlungu lapha yikuthi abezepolitiki basebenzisa indaba yami ama-foreigners lokusekela kwemisebenzi njengendlela yokukhankasa ukuthi bethole amavoti. Sebethole amavoti lawo abangeni abaye ephalamende besiyatshintsha imithetho evele ivumela khona ukuthi-ke abelungu yibo abalamankampani lawo beqhubeke beqhatsha ama-foreigners. Abakwenzi lokho, bakukhuluma kuphela ngesikhathi sokukhankasa. Sibone uHermann Mashaba exotsha u-DA esiyabumba iqembu lakhe i-Action SA ekhankasa njani ngendlela ngodaba lwama-foreigners. I-ANC layithe isidliwe ukhetho oludluleyo olwamakhansili yaqala indaba yani yokuthi sidile ama-foreign. Ikanti-ke uhlupho lwe-South Africa aso ma-foreign, uhlupho lwe-South Africa ngumnotho wabo owayo, i-corruption. Ungalungisa lezo zinto angikholwa ukuthi ungaba lo muntu ongahlupha ngokuthi amaZimbabwe asebenza ngaphi, amaMalawians asebenza ngaphi.
Sike sabona kuminyaka esanda kwedlula abakwele South Africa behlasela abokuza njalo bebulala abantu abanengi besithi babathathela imisebenzi. Okwenziwa ngomalema labanye lokhu akusoze kusibuyisele yini kulokho esesike sakubona kudlame esesike salubona?
Lokhu kuyadabukisa ngoba isisusa izinkokheli ezikhuluma ama-statements anje. So ke nxa izizwe zase Africa zona iinkokheli zabo zikhuluma izinto ezinje zithola igunya lokuthi ziyehlukumeza abantu bokuza e-South Africa. And okubuhlungu kakhulu ukuthi-ke abantu bokuza kukhangela kuphela abantu abamnyama abeZimbabwe, Mozambique, Malawi, DR Congo, amaNigeria. AmaNdiya hayi asobantu bokuza, abelungu hayi asonto bokuza, abanye laba yabantu bokuza. So unfortunately siqale unyaka igavernment of South Africa layo ihamba ngenyathelo lokuthi ama-foreigner iso amaZimbabwe inike sibarenyele ama-permit lana amahhala, okuyinto nxa bekhuluma kwezepolitiki zabo kungani amaZimbabweni zase-South Africa afika 5 million wonke asebenzisa i-visa yamahhala. Okuyinto i-propaganda esigcwele emakhanda ama-South Africans ukuthi hayi uhulumende wethu kukhanya uthanda ama-foreign owagcinile azawanikela amavisa amahhala wonke be-5 million. Bengabachazeli iqiniso ukuthi hayi abantu alamavisa lawa balutshwana. So nxa sokungeneleka-ke sokungena abe-opposition oHermann Mashaba namhlanje uJulius Malema bekhuluma indaba zalezo, impumela yokuthi uzaba le-xenophobia. And ku-xenophobia sibabona amapholisa nje abe mile ebukele sokugqekezwa izitolo ezirana ngama-foreigners, amaPakistani, ama-Nigerians, usiya njalo.